Siyabonga Jonga Lomavela, sisiyalamukela emakhaya. Lo ngumsakazo weStudio 7 ngomvo lomhlaka 1 ngoNhlolanja 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Wala mugela emoyeni ngenjabulo ngontungamili inkomo endabeni zethu lamhlanje. Amazwi kamongameli Mgabe okuthi amazwe ezwekazi le-Afrika engasuka kumanyano we-United Nations asedale inkulumo.
Kodwa nxa esihambelela phambili ukuthi i-Africa Union izakwenzani ngalokho, yikho mbone ngani mina uPresident Mgabe ngabe sehluleka kancane ukukhula kwezepolitiki.
Izizalwane zeZimbabwe eziya kweLebotswana ngaphandle komthetho zidibana lodubo ezibhedlela zakulelo lizwe.
Abasaselaphi, abaseselaphi ngenxa yokuthi sihlaleleni, asibuyeli. But ukhama wathi abantu kabelatshwe, hayikho nto umuntu azafi.
Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders lile sikwelede esikhulu okwesabekayo. Lalelani lizwe ukuthi singanani. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amabandla aphikisayo kanye labacubungula ezombusazwe bathi lanxa bevumelana lokuthi kumele kuguqulwe indlela umanyano we-United Nations osebenza ngayo, kabavumelani lamazwi kamongameli Robert Mugabe awukuthi nxa kungasenzakalanga lokhu amazwe e-Afrika alakho ukuphuma kulumanyano. Ekhuluma emhlanganweni we-African Union kwele-Ethiopia ngomgqibelo, umongameli Mugabe uthe kumele kuguqulwe indlela i-UN esebenza ngayo, izwekazi le-Afrika liphiwe izihlalo ezimbili kugatsha lwe-United Nations Security Council ukuze amazwe e-Afrika lawo abe lesabelo kuzo zonke izinqumo ezithathwa yi-United Nations. Nxa kungasenzakalanga lokhu, uMgabe uthi amazwe e-Afrika alakho ukuphuma ekubeni ngamalunga e-UN.
If we decide, as we shall certainly do so one of these days, that down within the United Nations,
sizafika isikhathi sokuthi sithi phansi nge-United Nations asisengamalunga ayo ngoba asiqakathekiswa. Ngakho-ke sizaqhubeka njani singamalunga alinhlanganiso. Elemelika lamazwe e-Europe yibo abazithi ngamalunga aqakathekileyo ngoba balejwabu elimhlophe. Nxa United Nations ilakho ukuqhubeka ikhona, kumele amazwe wonke abe ngamalunga alinganayo.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Nkululeko Sibanda uthi lanxa uMgabe ubekhuluma ngento emqoka esekelwa ngabantu abaningi, usuke waphambanisa ngokwethusela ukuthi i-Afrika ilakho ukuphuma ku-United Nations.
Angiboni icala ukuthini asole indlela nxa esipha lezizathu zokuthi i-United Nations yakhiwe njani. Kodwa nxa esihambelela phambili ukuthi i-Africa Union izakwenzani ngalokho, yikho mbone ngani mina uPresident Mugabe ngabe sehluleka kancane ukukhula kwezepolitiki.
Amazwi kaSibanda agcizelelwe ngenye njalo ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga. Kodwa uMhlanga uthi uMgabe laye kumele aguqule indlela enza ngayo izinto ekhaya nxa efuna ukulalelwa ngamazwe omhlaba.
Izandla zaqhubeka rigama elections, so ama-reforms afuneka kakhulu eZimbabwe. Even the structuring of the security yelizwe laseZimbabwe vele layo futhi kufanele be reformed.
Umsekeli wesikhulumeli se-MDCT uNkosazana Thabita Khumalo laye uvumelana nalo uMhlanga.
Amagama lazi bekumgabe ayamangalisa. Yena ufuna ukuthuthela amanye amazwe ukuthi baguqule imigoqo yabikhona kodwa yena ufundela ukuguqula inhlalakahle kazulu kuleleyo Zimbabwe.
Abanye bayazibuza ukuthi kungani uMgabe ethule amazwi okuphuma kwe-Africa ku-United Nations la esetshiya intambo zokukhokhela i-African Union. Uyachasisa uMnumzana Sibanda.
Hayi mbonani mina ukukhuluma sephuma phela kungabe kuyihlakanipha phela ukwenzela ukuthi abantu abanengi bangabone ngani ungena enhlanganisweni ye-African Union edingukulwa le-United Nations. Kodwa kusuka kube lula ukuthi ukhulume usuzaphuma ngoba phela kwezepolitiki njalo leze esingathi ezokudlelana kwamazwe international relations vele into eziningi zitshintshwa ikwenza ukuthi abantu benze imizekeleso bengaqalisa ukuzenza.
Kodwa isiphathamandla sebandla le-People's Democratic Party uMnumzana Edwin Ndlovu ulembono etshiyeneyo.
Ngizizwa uyesabile lokuthi akukhulume bebona ukuthi into engasebenziyo into engasozeke abantu bayithathe njengento eserious. Ikho ke usetshiya lawo mazwi kumbe uzama ukufaka ipressure kulowo ozasala ukuthi esale wakhuluma kodwa-ke kamboni ke umongameli wethadi-ke onguye imidingihlalo ye-AU ukuthi uzasale wakhuluma lawo mazwi ukuthi i-Africa kayiphume kwe-United Nations.
Amazwe asathuthukayo angaphandle kwezwekazi le-Africa lawo ahlezi ekhala ngokuthi kumele kuguqulwe indlela i-United Nations esebenza ngayo. Amalunga alumanyano alamandla okuthatha izinqumo mahlano kuphela njalo abalisa ele China, iMelika, iUnited Kingdom, iFrance kanye leRussia. UMgabe usole njalo ukuhlukuluzwa kwabantu bePalestine ilizwe leIsrael wathi kumele iUnited Nations isebenze katalala ikhulule abantu bePalestine ebugqileni ababhekane labo. Kunjalo nje uZulu weZimbabwe wehlukana ngemibono phezu kokuba ngumgcinisihlalo we-African Union kukamongameli Robert Mugabe okomnyaka owodwa, iningi kungelithi kube lithuba elimoshakeleyo emizameni yokuletha inguquko kuzwekazi le-Afrika. Kubika uMavis Gama.
Okhokhela uhlangothi lwabontanga ebandleni lemabambo kusile Don uMnumzana Steven Sibanda uthi kungekho vele obekungenziwa ngumongameli Mugabe ngesikhathi engumgcini sihlalo we-AU.
Sile ndaba ka-Itai Dzamara wathunjwa kazange sizwe ikhuluma lutho. Sile ndaba yenzakala singathi eLesotho kazange sizwe ikhuluma lutho. Sikulo dlakelo lwenzakala eBurundi semzwa esithi ngathi iithemu ezimbili zifana lamaviki amabili.
Kungamangalisi lokho kwenza kwaMgabe ngesikhathi engumgcini sihlalo we-AU. USibanda ethi yikho ukwenza kwabo bonke ngoba befana ngezenzo.
Ngoba abakhokheli base-Afrika basebenzisa indlela yinye eyokungena emandleni njalo basebenzisa indlela yinye yokuphuma emandleni. Angizange ngibone ngitsho lo yedwa wadliwa ngevoti kubakhokheli base-Afrika, bonke bafuna ukuphuma ngombhobho.
UMnumzana Gift Siziba oyingcwethi kwezombusazwe uthi inkinga ebekhona yenza uMgabe angenzi lutho ukusebenzisa isikhundla sakhe kuyikuba esinikezwe ngesikhathi esengohlale kakhulu ebukhosini, njalo lesimo kwezomnotho singesihle kwamenza waba yisibonelo esibi okube ngumgoqo kuye ukuba anelise ukukhuza abanye bakhe.
Yonke inyakanyaka eyenzakalayo singathi kulempi sikhangele e-Central African Republic sile nkinga yonale futhi sikhangele esithi yona yiBurundi silayo nale nkinga.
Kungalesi sizathoke uMongameli Mugabe ehlulekile ukuzilungisisa ezinye zenkinga izwekazi le-Afrika libhekane lazo njengoba evele esehluleka ukwenza njalo khona ekhaya, kuveza uSiziba.
Kube nzima ukuthi sistophe amanye amazwe ase-Afrika singakhangela ukuthi amakhesi wona lawa maningi indaba nalesilayo kwele Egypt. Ukubotshwa kwaMubarak kule kulidethu i-violation yama-rights amaningi.
Kubacubunguli kwezombusazwe lakho kuyisoneso, enye yabo uMnumzana Jenesani Ntungagwa ethi bekungekho uMgabe abengakwenza ukuphathisa isizwe kanye lamazwe akuzwekazi le-Afrika ngesikhathi engumgcini sihlalo.
Sikhuluma sikhangela umkhonomo eZimbabwe kathesi. Sonke nisiyakwazi ukuthi bekule ndaba le ezitshezo zenotho. Abepolitiki bakhuluma ngakho bathi konke okungahambiyo kuma-economy kubangelwa ikhonoko. Omunye bezacabanga ethi engxenye lokho kwakuzasiza ukuthi indaba le ujesu izitshezo zenotho.
Le nkokheli zakhona zivele zifana ukwenza kwazo. UNtungagwa ethi kuyikho osekubangela ukuba ikhanye ingelamandla lenhlanganiso ye-AU ngokwenza kwazo.
Amandla lawo angangena amasosha agcina ukuthula, amandla lawo engangena ekumeleleni i-Africa endaweni yabo UN General Assembly, amandla lawo engangena ekumeleleni amazwe e-Africa abe ehluphane labo European Union. Okwakathesa kwenzakale ngaleyo ndlela. Amandla lawo njalo engangena ngokungenela lapha okuyabe kulwisanwa phakathi kwamanye amazwe ma-Afrika. Sike sabona uMali kugcina sokubuya amasosha weFrance ezeyongena iinkinga-nkinga zemali. Kugcina sokubuya amanye amasosha kumbena weBritain esiyongena eSierra Leone, yona i-AU ikhona.
Umgabe esuke wakhohlwa obekumele akwenze esezikholisela nje ukuba sesikhundleni kuveza untungakwa.
Kwenzakale njalo ukuthi abanye bakhe kwezinye iy'khokheli sezihlangene, ngoba thina abantu abamnyama masihlangene lathi ilithuba lokuthi sithabe sindawonye. Kwezinye izinsuku sigcine sisikhohlwe into okumele sizikhangele ngamehlo, sizama ukulungisisa izinto. Ngamafitshane mina ngathi khona khonoku kwenelisa ukukhuluma kukamngameli akungenanga kakhulu ukuphakamisa iZimbabwe ngesikhathi ekhokhela i-AU.
Kodwa umnumzana Khuzana Igerede uthi akungasolwa uMgabe, kukhangelwe ukuba hlandlabani elidlalwa yilawo mazwe aphathisa lenhlanganiso ye-AU ekuqhubeni imisebenzi yalo.
Umkhokheli wethu uMgabe bekhona ukuthi ebe lilizwi leZimbabwe le-Afrika yonke.
UZulu angaphathisa ukukhankasela ukulungisiswa kwalezi simo sokuphiwa kwalenhlanganiso imali ivelela kwabakwamanye amazwe okuyiwona alomlando wokutshotshozela izimpi emazweni akuzwekazi le-Afrika, kuveza uGerede.
Esikhathini esiningi ngenxa yokuswelakala kwemali, imali eningi ayibuyi from lapha e-Afrika, isuka ngaphandle kwe-Afrika, cina kusiba le ngxabano phakathi kwethu.
Sesinikezwe umkhokheli weChad umnumzana Idris Deby lesi sikhundla sokuba ngumgcinisihlalo enhlanganisweni ye-AU le sisuka kumongameli Mugabe, yena osephindele ekhaya. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Izizalwane zeZimbabwe ezingena kwele Botswana ngaphandle komthetho zisithola zibhekane lodubo loncedo esibhedlela ngoba zingela maphepha okuhlala aqondileyo. Iningi lithi uhulumende kumele akhangelisise isinqumo sakhe ngoba kule ningi elifihla imikhuhlane abanye begcina besifa. Kubika uMartin Ngwenya.
Uhulumende weBotswana uthi kayilaphi labo abanelancwadi zokuhlala elizweni, kukanti amaklinika azimele wodwa noma inceda lapha lalaphana ahlawulisa imali engenelethwa liningi, ikakhulu bengabantu bemsetshanzanyana. Unkosikazi Jennifer Mbuyazo uthi bayaxotshwa esibhedlela noma nje umongameli Ian Khama wayethe abongi babelozwelo uma abantu beqinelwe ngumkhuhlane.
Abaseselaphi ngenxa yokuthi sihlaleleni asibuyeli, but uKhama wathi abantu kabelatshwe. Hayikho nto umuntu azafi, yena uba lecala umuntu angafela la egula.
AbeBotswana bathi kumele lokhu kukhayelisizwe ngoba kwezinye izikhathi imphefumulo iyalahleka. UJoe Kilapile uthi kungangcono abangalancwadi bavunyelwe ukuya esibhedlela ukuthi bengathola uncedo sebe besibiselwa eZimbabwe.
Mina ngibona kungcono ukuthi ngakuthi kavala kuthwani umvume ukuhlala lapha, but ukuhamiswa esiphathela batritiwe from that nxa ukuthi bayejele bahambe nxa ukuthi badiphothiwe babuyele kwibo babo.
Kodwa uDennis Makhula uthi abakwesabayo kuyadinga uncedo ungalutholi, njalo yabo usuzithengisile ngoba uzahanjiswa emapholiseni ubuyiselwe eZimbabwe.
Hayi, i-challenge ekhona ukuthi abantu besaba ukuya ezibhedlela ngoba bangagcina sebebotshwa ngamapholisa ngoba abalawo amaphepha okuthi bahlale lapho eBotswana.
Oyisikhulumisa esibhedlela esikhulu sikahulumende esePrincess Marina Habroni uDonald Kutlabe watshela iStudio 7 ungqoqo edluleyo ukuthi isinqumo sabo songelapha abayela amaphepha asikaguquki.
Asibhadela akupa thuso sangikhaphele hayini orgi moswana
ubini imbadalo ayifani, kuloku bhadalwa ngabalapha, kuloku bhadalwa ngababela ngaphandle. Kodwa umuntu engabuya kithi esimene sibi siyamnceda, abanye kumele beqale bebuyela amaphepha.
Kulokukhathazeka ukuthi njengoba inani labeZimbabwe liqhubeka liqonga, njalo besebenza imisetshenzanyana emaplazini balakho ukufihla imikhuhlane icine baqinela ngoba besesaba ukudinga uncedo esibhedlela. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabona kule Botswana.
Live Talk lamhlanje sikhangela amazwi ethulwe ngomongameli Mgabe esehla esihlalweni sokukhokela umanyano we-African Union. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Izakhamizi kanye labasebenza kwezempila kahle sebamukele ukuqala kokucubungula imizi engaphezulu kwenkulungwane kubuzwa mayelana ngengculaza kuhlolwa igciwane le-HIV kuhlelo oluthiwa iZimbabwe Population Based HIV Impact Assessment. Kubika uNothando Spanda.
Inhlolisiso le isingene kobulawayo kulandela ukwethulwa kwalolu hlelo ngomfumfunya kenye. Isigaba sakobulawayo ngesesine ukuthi lumsebenzi uqale ngemva kokusungulwa eMashonaland Central, eMathabeleland North, leManicaland. Okwamanje kubikwa sokuhlolwa abantu abangaphezulu kwenkulungwane eziyisithupha, i-6700 igciwane ngaphansi kwalolu hlelo. Kukhangelelwe ukuthi lolu hlelo lusiyaphetha kube sokwethekelelwe imizi ichumi lanhlanu lenkulungwane i-15,000 elizweni lonke ejikelele. Ekhuluma ekwethulweni kohlelo lolu kobulawayo ngolwesihlanu, ophethe inhlanganiso yeMelika ye-Centers for Disease Prevention and Control uDr. Beth Tipetba uthi uhlelo lolu luqhuba kuhle kuzigaba lapho osoluqale khona, njalo ulethemba lokuthi impumela yalo izaphathisa ukuthi ilizwe lazi ukuthi liqhuba njani ekugcwaliseni izinqumo ze-1990 ekulwiseni ingculaza.
Yeah, so far it's going very well.
Ukwakhathesi uhlelo lolu luhamba ngendlela, soluqalisile ezigabeni ezintathu. Sikhangele ukubona ukuthi luzahamba njani kubulawayo ngoba ngokwakuqala luphathwa edolobheni.
Unkosazana Magugu Msipha, ophila legcikwane lengculaza, uthi lokhu kucubungula kulinyathelo elihle kakhulu ngoba ulwazi luyadingeka ukuthi abantu baphila njani njalo balindingwe kobani ukuze kuthathwe amanyathelo azabaphathisa. Uthi sokwejwayelekile ukuthi uhulumende kanye lephalamende benze izinqumo lemithetho abathi ngekaZulu, kodwa kungadingisiswanga ukuthi vele yikho yini okuswelwa ngabantu.
Mina njengesakhamuzi sakule ndawo ngibona kuqakathekile. Lokhu ngibona kungasiza ngoba uhulumende wethu uyabe sekwazi ukuthi kulabantu abangaki ababulawa yi-HIV kumbe kulabantu abangaki ababulawa yi-TB. Kungazakala lokhu sokuzazala ukuthi kubhajethwe njani imali yokuthi kusize laba bantu. Then nxa kuseyitholakele imali naleyo ukuthi abantu laba basizakale, even so siyaphezulu ngale parliament, sokuzazakala ukuthi ama-policies ethu siwayenze njani ukuthi abantu laba sibasize njengoba bengabazizalwane zalapha ekhaya eZimbabwe.
Isakhamuzi unkosikazi Sakhile Masuku uthi kalaqiniso ukuthi lanxa lokhu kucubungula sokwenziwe, uhulumende uyalalela yini kumbe uyaziqhubekela ezenzela izinqumo zakhe ezingelani lalokho okuphume kuZulu.
Kungumbono omuhle sibili lokho okufuna ukwenziwa yi-ministry i-find out ibe lama-statistics okuthi abantu bengabe imkhuhlane bayivikela njani umbe njalo bagulo ungakanani ezindlini lapho.
Osakhulayo unkosazana Chiesa Makhombe uthi yena ngomunye osekela lelinyathelo lokucubungula lokhu, kodwa akazi ukuthi bangaki abantu abalakho ukukhuluma iqiniso ngempila kahle yabo. Abantu uthi sebejayela ukugcina ulwazi ngempila kahle yabo luyimfihlo, kungakho kungaba nzima ukuthi batshele nje umuntu wokuza ngesimo sabo.
kodwa ngibona kungaba nzima kwabanye abantu abalali imikhuhlane ukuthi bathi iqiniso because besesaba ukuthi bengakhangelwa njani emphakathini. So ngibona kuluhlupho olungaba khona kusurvey le. Kodwa ke luhlelo oluhle kokuthi uhulumende engenelisa njalo ukuthi abasize kuyabonisa ukuthi uhulumende uyaphatheka ezidingweni zabantu njalo uyabanakekela.
Umasuku uqhubeke esithi yena seke wakhulumisana labacubunguli bezimstart abanye babo abalabuntu ngendlela ababuza ngayo imbuzo okulakho ukukhuba uZulu acine engaphendulanga imbuzo. Ukufundisa abacubunguli indlela yokubuza inganyathelanga abantu ikhonzi uthi kuqakathekile ikakhulu nxa kusenziwa ukucubungula ngempila kahle yomuntu lemikhuhlane angabe elayo.
Endile abantu lapho kuthiwa bayasetshenziswa bezimstart inyathemba ukuthi bazafundiswa ubuntu ukuthi nxa bebuya besizosiqoqodela emzini yethu basinanzelele njengabanikazi bemizi lapho esikhona bakhone ukukhuluma kuhle labantu ukwenzela ukuthi abantu babe open bakhulume hatshi ngendlela ade bebuya ngayo ngazo zonke lezi ezinye izikhathi.
Ugatsha lwezempilakahle lokunakekelwa kwabantwana yilo oluqhuba loluhlelo luphathisana lenhlanganiso ezithiyeneyo ezigoqela iNational AIDS Council, iZimbabwe National Statistics Agency, iICAP Columbia University kanye leUS Centers for Disease Control and Prevention. Uhlelo lolu luzaletha impumela ngenani labantu elithelelwa igciwane lengculaza elizweni, kukhangelwe inani labantu elithola imithi kanye lenani labantwana elikunhlelo zama-antiretroviral therapy. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Spanda.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu iAmnesty International isisole uhulumende wakwele Nigeria ngokubuyisela esikhundleni omunye omkhulu webutho obikwa wasebenzisa ucuku ekulwisaneni lenhlanganiso yamalwa ecatsha aweBoko Haram. Izakhamizi zedolobho le-Iowa ngapha kwele Melika ziyavota lamhlanje kukhetho lwabazamela amabandla athela ama-Republicans lama-Democrats kukhetho lokudinga umongameli oluza kwenziwa ekupheleni komnyaka. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezemidlalo lamhlanje isikolede seqembu le-Highlanders sedlula ingxenye yesigidi samadola asemelika lobanjenya kenye leli qembu lilahlekelwe imali encane kulaleyo elahleke ngomnyaka ka-2014. Kubika uJoseph Njanji.
Nyakenye iqembu le-Highlanders lilahlekelwe zinkulungwane ezifika phose yamashumi amane, ikanti ngomnyaka ka-2014 leli qembu lilahlekelwe zinkulungwane ezingamashumi ayisithupha. Loba kunjalo isikweleti seqembu le-Highlanders lokhu sisikhulu njengoba leli qembu likweleta inkulungwane ezedlula amakhulu amahlanu $576,702. Umsekeli omkhulu weqembu le-Highlanders uChinga Dube ukhuthaze inkokheli yeqembu ukuba idinge usekelo lwemali kwizizalwane zeZimbabwe ezisebenzela kwamanye amazwe.
Imali ayikho, so asizameni ukuthi sivule impilo zethu, sidingeni amajaha
Inkinga ebhekane leqembu le-Highlanders ukuba lisathola imali eningi evela kuzibukeli ezingena enkundleni ngosuku lomdlalo ngenxa yezizathu ezihlukeneyo ezigoqela ukubhadala imali ezinkulu kwinhlanganiso ezithile eziqhuba umsebenzi enkundleni kanye lokubhadala inhlanganiso ezibona ukuqhutshwa kwezemidlalo elizweni. Nyakenye iqembu le-Highlanders lithole inkulungwane ezedlula ikhulu $126,887 ebhadalwe ngababukeli abangene bezobona imidlalo yeligi kanye leyenkezo ezehlukeneyo. Iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwelitshumi lathoba munwe munye elimela ilizwe emdlalweni kakhilikithi lidliwe ngamaranzi angu-129 liqambule England ngensonto emdlalweni walo wesibili wesiphaya sika Group C kumncintiswano wezizwe zomhlaba oqhutshelwa kwele Bangladesh. Emdlalweni walo wakuqala iqembu leZimbabwe linqobele Fiji ngamawikethi ayisikhombisa ngolwesihlanu olwedluleyo. Emdlalweni walo wesithathu ozadlalwa kusasa ngolwesibili iqembu leZimbabwe lizadlala lele West Indies. Womabili la maqembu ale miklomelo emibili okutsho ukuba elizanqoba yilo elizadlulela kusigaba esilandelayo esomncintiswano ndawonye lele England lona elile miklomelo eyisithupha ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo yalo ezibaya emithathu. Ngimelisitu 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Kolunye njalo udaba lwezemidlalo, iqembu leChicken in lithi amalungiselelo alo emidlalo ye-African Champions League asekuzinga laphezulu. UGibbs Dube Studio 7 xoxele umgcini sihlalo waleli qembu uLifa Ncube ukuze sizwe okunengi.
Amalungiselelo ethu achova kuhle, sihamba kuhle. Sikesele zomdlalo ethu wokuqala kuma-preparations esidlalele ne-team yaseZambia, sadlala saphuma 2-2. Ikuzala lomdlalo ocina ne-team ema-champions eZambia ngolwesithathu. Hayi, okwakhethi kuhamba kuhle. And then abafana bethu be-national team babe sebefikile. So hayi, sibona ngani bonke kuhamba kuhle kuhle.
Ye, nxa sesikhangela ke umdlalo wenu wokuqala ku-African Champions League unini?
Yes, hayi, ungo-February mhlaka 18.
Singathi ke selilolonge kuhle ukuthi lidibane ke ne-Sundowns, ubona njani?
Isikhathi sangkhona ade sisifitshane, but hayi ngesikhathi sangkhona lapho esikwenzile ngibona ngani sizimisele ukuthi hayi Sundowns lapho ezakuya khona hayi singayinqoba.
Nxa sesikhangela ke abadlali abatsha elibatholileyo yibaphi abazakwenza ukuthi ligcine linqoba sibili okuzwayo?
Yes, sizuze Obadiah Tarumba adedlala iqembu lendazi umnyaka osele lo-teenage adebela adeke uBhoso lo-Fizo Madazi adedlalele itim yelongo Somyo lo-Moses Bemela adedlalele iflemlini lo ngananzelela uMoses Bemela adeke kwi-national team laye. So hayi kunoko ade kuyasizenziwa siza lapho ukuthi njengana vele nade trainer le-national team ngayeuzakuya uyabe ele-match fitness ye ngathi partisan naso zidlala neqembu le-Sundowns.
Singathi emalini lapha-ke lime njani?
Hayi, emalini hayi sizathembisa abasekeli benduku ukuthi hayi silayilo kuzenya imali engathi ngakuthi singafika la kuma-finals. Hayi, sizafika singela nkini enkulu kakhulu.
Kukhona yini ongakubikela abantu beZimbabwe?
Hayi, siyabacela ukuthi bebuye ngobuningi bawo emdlalweni wetesero silawo le-Sundowns ngo-18 February. Siyabafisela ukuthi bebuye bezosisekela ukuze simoze.
ULifa Ncube ngumgcini sihlalo weqembu le-Chicken Inn obekhuluma ecingweni loGibbs Dube Studio 7. Ukuzigqiba izosuku sikhangele bezihamba phambili amazwi kaMongameli Mugabe awukuthi amazwe ezwekazi le-Afrika engasuka kumanyano we-United Nations asedale inkulumo. Izizalwane zeZimbabwe ziya kwele Botswana ngaphandle komthetho zidibana lodubo ekwelatshweni ezibhedlela. Kwanelo kwalamhlanje, olivalelisayo nguNtungamile Inkomo. Lilale.